Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kuMbimbitho 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Ngasikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade amabookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. So ngikhangela ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu yakoBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale lekhabhinethi sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezano PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhla ka 20 ngempela sonto. Umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri kaShiri uthi abanye bebambe wangaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka-5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisithiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nxa sikhuluma ngedale lephaliyamende sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende pho sesifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lomkhuhlane wona lo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lomkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe ngukhulumende ukuze sunqabele. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye. Ubonile upresident weSouth Africa ephuma ku-TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngikutshengise khathesi. Uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama-borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavela endaweni enje, asafuni abantu abavela endaweni. Uthi bona kabazicabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliyamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uZupco, ngoba uZupco uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba iZupco iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flamachina avela kwezinye indawo lezi esezilomkhuhlane osimemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Ngasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane sungabuya njalo santando laba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Kaisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni yikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni wesele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkuni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mkhulu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza njengekhansili kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Esomenzi wenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekhono bakhokheli singathi abakhokheli bezakhamizi singathi ama-resolution ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi iyimiswe kumbe idluliselwe phambili isababona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus. Hhayi, umongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence the trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jale kakhulu ngoba yikade sikufisa lathi njenge inkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho.
Hhayi, izananzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe ezini edluleyo kwaba yinto ese-South Africa sokunde ama-cases 1 or 2 singathi umpela vii khonaphoeke ukukhanya ukuthi into lethele yabemetheka. So yikho-ke libonile lathi ngesonto njengedolobha sikhiphe i-statement sona esiso esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala kuBulawayo njengoba yena umongameli welizwe sekhulumile. Ngibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kwisigaba ezaphansi zombuso kusiya singathi kumakhomunithi okubawazi.
Njengoba idolobha lakoBulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol le-diesel, libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka?
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu ngisandikile sikhangele ikhonono elizwe sikhangele ukuthi lona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko okuphithe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesinomsenele udaba le-coronavirus uzananzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe kunokho ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases onawo awe-coronavirus. Zihanjiswa njalo kusilungisa isibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela imikhuhlane engajayelekanga yona leyo eyabivela. Njalo-ke isibhedlela i-Pengrove infectious disease hospital ne-staff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakoBulawayo lisoze lilahlekelwe yini wezemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuza phambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela zephekele ezabuya eze-independence belungiselela imizi yabo bekhangelele i-trade fair. Singathi ama-lodges lamahhotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings lawo ngombukiso we-trade fair. So-ke sikhangele ukuthi kuza phambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu yakoBulawayo.
Lo ngukansela Solomon Mguni, umeya wedolobho lakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba Electronic lithi idlalade elitha lomhlabeleli uJah Prayzer lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lumcimbi okumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elako le-South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu le-intanethi elezimlife.com lithi amapholisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezitaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kubikwa ubotshwe osiphathelene abalikhulu lamashumi amahlanu duze lemthethwandaba ye-Tradebot koBulawayo kulandela inkuthazo kaSomlomo ozalele ephalamende uMnumzana Jacob Mdenda. Manje ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ayi, angivumelani lakho lokho ukuthi izitezo zeZimbabwe zethule. Uma kanjani la bathana bekhankasela ukuthi lize leZimbabwe hhayi lafakela izitezo zenotho ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenze into efunwa nguZulu kufanele ukuthi lithole izitezo ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kanjani nxa ukuthi imthelisi uwa njalo njalo phansi kakhulu okuyangisayo nxa ukuthi awufuni ukuboniswa nguZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasona ukwethesa izitezi uhulumende wezimbabwe izitezi zenoto shuwa kula nto ezingayithi thina njengabantu abatsha esikuyelela indawo simele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho ngendlela kahle.
Yebo yebo, mthokazi omuhle. Kuliqiniso ukuthi elemelika malithi bona amalungelo oluntu akazulu ezimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kuliqiniso elingaphikiswayo lelo. Bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili. abantu bezimbabwe bancengezelwe kakhulu bayathola ukuthi ama-sanctions kanye inkaya yenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu kufanele kuyenziwe i-mass action i-mass action leyo ma bengayenza abantu bezimbabwe bazobasupporta kakhulu balesupporti kakhulu ukusincedisa lapho siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa kususe nje umbuso lo wamasotsha nezanupf osebehlukumeza abantu okungapheliyo okungathi imihlolo sebethathe ilizwe balenze into yabo bayenza ngathi umuzwa wabo bafuna ukuwukhontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethi emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu beyifuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo manje siyacela kakhulu sizizalwane zasezimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo mpela besincedise ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho sokule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnangagwa layo esethathela phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe kahle kahle uMugabe wayesuye wayincindezela umuntu wayincindezela ilizwe ezimbabwe umnangagwa lamasotshayo ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezela ilizwe niyabona
Sanibonani, basaza bahle nabameli bohlelo e-Studio 7. Lo kuluma uBusani ngilana eCape Town ngoba ngizala kwaMthwakazi endaweni yaseBlamtrum phasi kwesigodi sakwaHobhodo kulaya ngizala khona. Endaweni-ke ngoba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo engikwaziyo nengikubona mina ukuthi uhulumeni lona okamkwankwakho unenkinga-ke engingasho ukuthi unalo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinet yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe. Okokuqala, angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esisodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngawo ngasehalale yabo. Okuwukuthi ma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-South uphelela nje kwabulawayo. Umbuzo wami uthi uma engameli onjani ongayazi i-Plumtree nongayazi i-Maphisa nongayazi i-St Joseph inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi ma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona ngiba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima ubuthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu basempumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike kuwo beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na eplam uyanayazi na iMaphisa uyanayazi na iKhezi uyanayazi na isintuzi so-ke wafika nje nangelodi ilanga wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoxa mhlawumbe zithusele abantu bangakithi zibatshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu elibusayo baze kwenze ukuthini nokuthini
kukanjani emsakazweni hhayi siyamuza upresident wesouth africa uyakhuluma kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane elithanda ukuphephetheka ngamandla lokuqhika lizozakha kodwa ukudla ukuthi uzokwenzakalani phela kithi kwamangizwe ngathi nje ayikho nje into ekhona elungele ukubhekana naleso sifo leso
sibonani basakazi be-Studio 7 siyalibingelela konke igama lenkosi uJesu Kuqala bengithanda ukubuza lokubuza lokuzisisa lisibuzele lakuhulumende lapha ngendaba kapassport. Thina siyahamba sethopha up ama-passport wona lawa ama-emergency akhulunywa ukuthi ama-610 lawo nge-610 bay. Kodwa sizwa silithole kulalo manager kobulawayo lo. Hayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisise. Uyasuke eVictoria Falls kade 3 times usiya khona ngalo bethe bekutshela ukuthi ubuya lokuthi ubuya lokuthi ufike ngabe bengakusizi. Bayala la ma-top up angikhona sisalele nje. Ama-passport siwabuka se-expire. Sa-applyela iminyaka ephelileyo singawatholi. Sokufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sithophe up. Ngiyala sincediswa njani kulokhu uhulumente engingakasisiza sidlulisele kulokhu phambili basakazi be-Studio 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphilingela passport. I-passport ngekuyafana nokuthi isithupha ngezinye indlela. Siyabonga besize kulokhu. Ilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho emphuma khona idinga. Uncubo umchitheke nababingelela bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Livukile livukile lonke bantu be-Studio 7 so kwezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina uTobias Sibanda. Ngani into mbuzo sibili omkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezingeni ziyezwakala lani beStudio 7 kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bezwakala amazwi abantu abangani balwesupport eqondileyo kodwa manje into emangasayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kuStudio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asambe nini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana shaya sibi la uzwethuli ngoba nxa izatshaya abantu 1,800,500 ka-20 yakubona ukuthi kubulala lo kanti bona abantu babe bengaphike ngaleso sikhathi ngesikhathi nxa silikhuluma la kutho ukuthi iStudio 7 ayemukele bonke abantu okwenzela ukuthi siphikisane kube ngokuqondileyo sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuza ukuthi ayitshiyani izanu yenithethi iStudio 7 siyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Alo okhulumayo ngumzila wegazi. Mina ebengifuna ukuphawula ngabo bengifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya kwezombangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP namakhansela ababuya kwezinye indawo. Mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usubuzibuza ukuthi umehluko nabo MLO MLF uzibuza ukuthi umehluko phakathi kwawo lamaphathi kuyini ngoba uma uthi alandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwamthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nice. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi nice. So kunoku phatha okwezami ukuthi abantu sebexotshelwa ngaphansi kwezihlahla okuyiphathe ebesiyibhekele ukuthi iphathe ebesingeke umthwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawo awahlangani kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni umthwakazi esengawuthola ngoba omunye udonse yalo omunye udonse yalo kodwa sikhuluma indlela eyodwa yokuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilapho ukusithumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amanengi alukhuni awukwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okunengi, okufana lokumisa ukuxothwa kwabangabhadalanga imali yerenti ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sokulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kweleMelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. One more blessing. I don't the blessing. I don't the blessing. Them can't stop me. I am blessed. Try stop me, me fly past them straight. One for them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
So lift me up. Watch over me. So when the wicked rise, judgment for them. For 10 years, me a make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm out stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a place. Irish auntie, no worry, everything straight.
Sing. I am blessed. I am blessed.
Me love woman, me father him, that's why me man. And enough of them a try stop me, me fly past them straight. One for them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day.
Kwesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla leZANU-PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. Umongameli Donald Trump usethatha udaba lwe-coronavirus kanzima lanxa phambilini ubelithatha lula esithi leligcikwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singasilalela ngo 7:30 ntambama.